Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kolamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 12 ngowakazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
amanyuzulu mamani awana mali yokuthi bebethenga ama face mask, ama hand sanitizer, benika intatheli zindaba. Okuthi ukuthi intatheli zindaba zese ingozi yokuthola leli gcikwane ele COVID-19.
Sebenza inkulungwane phose ezinhlanu, 4818 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe. Ngesikhathi umsakazo weZBC ubika ukubana kule ntathele zindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale zile gciwane le COVID-19. Yintathele zindaba uHopo Chimono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamanje eHarare, kodwa kungavunyelwa intathele zindaba. Imuli yakochuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli le abhubhe isikhathi sinye eGoli.
Abafi bethu, ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya, kushota yona imali yakhona, kodwa abantu basathaya singazi kumbe izokwana nini behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokuphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebenza inkulungwane phose ezinhlanu, 4818 asebefinyane bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebezedlula inkulungwane lengxenye, 1544. Labulala abedlula ikhulu, 104. Emazweni awezwekazi le-Afrika, asebetholakale bele gciwane leli sebezedlula isigidi, 1,064,546. Labulala inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,839. Kubika abenhlanganiso ye African Union. Kuthi abekolijini le John Hopkins University, bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili, 20.3 million abasebefunyane bele COVID-19, yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa, 743,599. Umsakazo weZBC wona ubika ubana kulentatheli zindaba ezingamashumi amathathu ezezitholakale ezile gciwane le-COVID-19. Lokhu sokwenze intatheli zindaba elizweni lonke jikelele ziveze ukukhathazeka ngokungavikeleki emkhuhlaneni lo lapho zisebenza. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isiphambanise indlela abantu abasebenza ngayo, okugoqela lentatheli zindaba zeZimbabwe. Inhlanganiso ezimela intatheli zindaba zithi abaqhathi kumele baqinise indlela zokuvikela ukuze kukhanye ukuba bayaqakathekisa ukulondoloza impilo zezisebenzi. Umnumzana Nigel Nyamdumbu oyinhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe, MAZ, uthi kumele abaqhatsha intatheli zindaba bazithengele impahla yokuzivikela.
Zimbabwean media organizations have to
inhlanganiso eziqhatsha intatheli zindaba kumele zibone ukuba onozindaba bavikelekile. Kumele zibone ukuba intatheli zindaba zinezembatho ezivunyelwayo omele bazigqoke ukuvikela kulomkhuhlane.
Frontliner.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Admire Masuku, umbalisi wezifundo zentatheli zindaba ecoalition eleHarare Polytechnic.
Ngathi nje masibheka inhlelo ezenziwayo lapha emhlabeni eZimbabwe ezokubana abantu abasebenzela endaweni ezile COVID bevikeleke, uyathola ukuthi kukhulunywa kakhulu ngamanesi, kukhulunywa kakhulu ngamapolisa lamasosha, but esikhathini esiningi uyabona ukuthi abantu kabakhulumi ngentatheli. But lazo ziyasebenza isikhathi sonke and zimele ukuthi zisebenze kuzama uzulu weZimbabwe akwazi ukuthi yikuyini okwenzakalayo emhlabeni. But uyathola ukuthi kabatholi usekelo abamele beluthole kusuka lapho abasebenzela khona, esingathi yiwo ama-newsroom akhona, noma kulawo amaqembu athi amelela ama-journalist.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalist Association, YOJA, umnumzana Leopold Munende, uthe njengenhlanganiso basebenza gadalala ukubona ukuba intatheli izindaba ziyathola indlela zokuziviyela.
Engibona ukuthi ama newsroom amaningi awala mali eyokuthi bebethenga ama face mask, ama hand sanitizer benika intatheli izindaba. Okutsho ukuthi intatheli izindaba zesengozini yokuthola leli gcikwane ele COVID-19. Kodwa ngithi bayazama ngoba singakhayela ama newsroom amaningi, amaphepha amaningi asesithi intatheli izindaba zisebenze sisendlini. Osekusele ukuthi uhulumende yena ayehlise ama events ayebefuna khona intatheli izindaba.
Kodwa enye intatheli izindaba ezimeleyo ukudzana igerede uthi udubo ukuthi abaqhashi kabala mali ukubhadala ukuba intatheli izindaba zihlolwe.
Ama media samaningi lapha eZimbabwe ngiyabonana alodubo olukhulu kakhulu ekuvikeleni izisebenzi zawo kumbe singathi intatheli izindaba. Singananzelela ukuthi ba test into edurayo kakhulu. Njalo ukuthi sikhangele ama media house la ukuthi engenelisa yini ukuthi abe le mali ukuthi afake eceleni ukuthi atestise ama journalists awo. Lokhu mbonani kuyinkinga enkulu kakhulu ngenxa yokuthi singananzelela isimo ama media house la akiso sibi kakhulu.
Umuntu wakuqala obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe intatheli izindaba uZororo Magamba kule nkuthazo yokuba intatheli izindaba zivikeleke. Unobhala kugatsha lokwethula kwezembiko umnumzana Nick Mangwana ngeviki edluleyo wethule umbiko othi uhulumende usaza kupha intatheli izindaba imibiko esebenzisa indlela zakulezi nsuku ukuze zingabuthani ndawonye ziminyezelene zingalandeli iziqondiso ze-social distancing ukuvimba ukuthelelana lula leli gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Intatheli izindaba uHopo Yochingono ukhangelele ukupha ubufakazi besimo samajele kusasa edale likamantshi eHarare, kodwa kungavunyelwa intatheli izindaba labanye abantu. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umantshi uWhisper Mabaudi ucele ukuthi uChinono aphe ubufakazi ngesimo semajele kungela ntatheli izindaba loZulu edale, esithi amazwi azakhulunywa nguChinono alakho ukuphambanisa ezomvikela zelizwe amajele lezisebenzi zemajele lezibotshwa. Isicelo sikahulumende lesi siza ngemva kokuba uHopewell eze emthethwandaba legqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa, yena othi emajele kakulandelwa iziqondiso zokuvikela iCOVID-19 ezabekwa nguhulumende leWorld Health Organization. Esethula lesi sicelo, unkosikazi Mthethwa uthe isisekelo sombuso welizwe sipha uChinono imvumo yokuba athonisiswe ukusegcekeni, esipha ubufakazi bakhe kungela muntu omele avimbe ukuhlonitshwa amalungelo lawa. Uphinde wathi indlela izinto ezimi ngayo emajele kumele zaziwe ngumuntu wonke ukuze uhulumende alungisise okuhluphayo ukuze abasebenza emajele lezibotshwa bengavi engozini yokuthelelwa ligcikwane le-COVID-19. Esephendula, uMantshi Ngoni Nduna uthe isisekelo sombuso yebo sipha uChinono amalungelo, kodwa alakho ukuphikiswa nxa ephambanisa ezomvikela welizwe. UChinono ubuye edale ebotshwe ngezankosi ezandleni lasenyaweni. Kusenjalo, igqwetha elimela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume, umnumzana Moses Nkomo, uveze ukungajabuliswa yisinqumo sokuthi udaba lwakhe lungathoniswa namhlanje ngoba kungela mantshi obengahlulela. UChinono lo Ngarivume betheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela mhla ka-31 Ntulikazi besebenzisa inkundla zokuxhumana zebulenjini ezigoqela iTwitter bezibiza ngokuthi iJuly 31st Movement. Kolunye udaba, abalwela amalungelo oluntu ababotshwa besetheswa icala lokwenza umhlangano elizweni leMaldives ngenhloso yokugenqula uhulumende bakhitshwe ekubeni yizibotshwa ngemva kokuba uhulumende edlulisele phambili udaba lwabo. Laba ngabathi uFrank Mphahlo, umnumzana George Makhoni, unkosikazi Sithabile Dewa, unkosikazi Rita Nyampinga, unkosikazi Gamchirai Mukura, unkosazana Farai Kumbondrada, lo mnumzana Thathenda Mombeyarara. Ngimele iStudio 7, nginguBathabile Masuku.
Yeah. Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana kwebandla le African National Congress ANC la kwele South Africa lamanye amazwe omhlaba uthi izwekazi le Africa kumele lilungise okuhluphayo eZimbabwe. Unkosazana Zulu uthi iANC iyakwazi ukubana kulokuhluphayo kwezombusazwe weZimbabwe, ngakho ke kumele iAfrika yonke jikelele incedise ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Okulabaphikisayo abathi okwamanje bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha abantu mahlayana. Uphinde wathi ulethemba lokuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizaphatha ngemfanelo udaba lweZimbabwe. Okulabanye abathi kuyamangalisa ukuthi unkosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mafumade bafike kwele Zimbabwe bakhulumisana loMnangagwa kuphela bahle baphindela kwele South Africa. Unkosazana Zulu utshele u Gibbs Dube weStudio 7 ukubana okoniwa ngomlomo kulungiswa ngawo futhi.
President Cyril Ramaphosa uthumele abantu abadala ukuthi baye eZimbabwe bayohlangana nabantu abadala, enesethemba ukuthi kuhlangana kwabo nokukhuluma kwabo kuzosiyisa la sifuna ukuya khona. Ukuthi kuthathe isikhathi esingakanani akuyona into esiyikhulumayo right now. Into esiyikhulumayo right now ukuthi njengabantu abangama-neighbor kumqoka ukuthi sihlale sikhulumisana, sibonisane, silungisane ukuthi okay, ngoba siyama-neighbor futhi sine-impact kuyo yonke i-region yethu, yini into esingayenza ukuze silungise la sibona khona ukuthi akuhambi kahle? Ngiyabonga.
Kodwa kuyalungiseka yini Mazulu?
Ayikho into edlula lo. Ukuthi sithathe isikhathi esingakanani ngenye indaba leyo, kodwa ayikho into edlula ukuthi abantu bavume ukuthi bazokhulumisana. Njengoba sengisho nje, uPresident Cyril Ramaphosa on the government side uthumele i-delegation yakhe, izobuya i-delegation yakhe in brief athathe from there ukuthi wenze njani. Ngeke sithi sabantu bala e-Africa sibe sitelwa abanye abantu ngaphandle ukuthi akuzilunga or kuzolunga. Kudecida thina ukuthi izinto kufuneka zilunge, ngoba we are Africans, siyazwana, siyazana, sine-history, sihlangene nje. I-history lezo silungisela ukuthi sikwazi ukukhulumisana, okumqoka ukuthi sizakhulumisana. Thina siwu-African National Congress neZANU-PF zobe lokhu sikhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akulungi.
Unkosazana Lindiwe Zulu, ngumgcinisihlalo wohlangothi olubona ngezobudlelwano lamanye amazwe ebandleni le-ANC lakwele South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulelwa ebulenjini bokuxhumana ubeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Imuli yakwaChuma edabuka eBhinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukubana ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalunga emuli inye apho phesikhathi sinye eGoli ngemva kokunatha utshwala obucatshangelwa ukubana bubeletshefu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Omuyi umnumzana Sumuka Ingwenya ukhumbulani Chuma utakonowa Chuma noJelas Muleya Ncube abadabuka emandimoni phansi kwenduna uSinamagonde eBinga babhubhe ngemva kokunatha utshwala ababuthenge kulabo ababuthengisa ngokungekho emthethweni ngemva kokuba hulumende evale ukuthengiswa kwabo. Udade wabo wabomufi unkosazana Monica Ngwenya uthi abafo wabo bafe isihluku.
Ubhuti wagula ngesikhathi esincane nje, ngiyabona waqala ngokufayiswa safonela i-ambulance. Ambulance yangasheshi ukubuya, sathi isikhathi sagcina sesithathe imita taxi. So ngesikhathi sithathe imita taxi vele ubhuti ya sekungumuntu vele ongasela plan. Samthatha samhambise esibhedlela vele wafika vele sephelele esibhedlela.
Umfo wabo bomuya umnumzana Thabani Chuma uthi usizo abaludinga kakhulu khathesi yimali yokuthwala izidumbu zabomuyi zisiya ekhaya.
Lobo tshwala babulani phakathi lathi sinja sikwazi. Sisekudubekeni okunye kunzima kabi ngale lockdown. Sinamali asinani, sizama ukubamba yonke into esicala ukuthi singabambe ngayo. Nokuthi siyaqalisela ngaphi sisiya ngaphi asikwazi. Esikucala kakhulu ukuthi manxa uhulumende noma yimuphi noma akuliphilise asincedise kuthinini sikwazi ukuhambisa abafowethu ekhaya bebekwa lapho esebe sibabona khona.
Omunye layo umfowabo wabomuya umnumzana Lovemore Ndlovu uthi sekule viki yonke beqoqa usizo kodwa lokhu kusilela.
So ungathi kukumbela kaphathi lokho ukuthi bakonzi kugwasika nankani wagwasizia wagwasizia basibiri ngoba yinga nkubi wabona nkati mvimbo wotiriwe ndasika tamansi kuswanizia kuti inzuwo zisamizia nokonzia kuti zikazika onene kumusa tikumbira kapatiro kobakonzi yabakonzi yabatigwasike bakonzi yabatigwasizike kuti inzuwo zisosiye kumusa
omunye njalo dadwe wabo wabomuyi unkosazana Tekshua Ndlovu uthi ngokwemithetho yecoronavirus imoda ethwala isidumbu kayisavunyelwa ukuthwala abantu. Lokhu ke kutsho ukuthi badinga njalo uncedo lwezinye imoda ezathwala amakhosikazi abomufi lamalunga emule.
Abafi bethu ukuze lanamhlanje bebe leviki bengakahanjiswa ekhaya kushota yona imali yakhona, kodwa abantu basachaya singazi kumbe izokwana nini. Sisadinga lathi uncedo lokuthi ngabe ukhona ongasifakela imali yokuthi abafi bethu behambe ekhaya endaweni zabo zokuphumela ezokugcina.
Unkosazana Ndlovu uthi bebezithupha emolini yabo abanathe lobutshwala, kodwa ababili babo baphumile esibhedlela. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi lo ngumthwalo obheke isizwe sonke sikamthokazi.
Khuthaza nje uZulu umthokazi wonke jikelele ukuthi ungenele ungathi uyancedisa emdenini yakoChuma abafowethu behambe ekhaya beyolala. Kubuhlungu kakhulu, ingathi umthokazi wonke ungabambani ubenyamanye. Siyazitha amaphutha khona ayenzekileyo, but singezisa kunaka lokho, ziphathise kakhulu abafowethu behambe beyolala ekhaya ngokunzinza.
Kusenjalo isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhonanzi usekhuthaze uZulu eZimbabwe kwele South Africa ukuthi axwaye ukuthenga ukudla okwenziwe ngokungekho emthethweni ngalesi sikhathi sobunzima be-COVID-19.
Siyakhuthaza kakhulu kuzizalwane zakithi ukuthi zigweme ukuhamba ziyothenga utshwala lapho ezibuthenga khona ngudlu. Sicela abantu balandele imithetho nemiyalo ye-lockdown evimba ukuthengiswa kotshwala. Ke sithi ebantwini bakithi basopani, ngoba lobutshwala kusuka kungaziwa ukuthi sobuhlanganiswe nani, buhluzwe kanjani. Okubalekileyo manje ukuthi ke sikuncediswane izizalwane zakithi zithole ukubuyiselwa emakhaya.
Izidumbu zabomuyi kukhangelelwe ukuthi zithwalelwe ekhaya ngolwesihlanu sesiyangcwatshwa eBinga. ELeSouth Africa lavala ukuthengiswa kwenhlobo yonke yotshwala ngoba lisithi utshwala lwengeza inani labantu abangena esibhedlela, okuyinto ethatha imibheda okufuze ilale labo abalegciwane le-coronavirus. Minnesota 7 Johannesburg eLeSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umnumzana Joe Biden ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika emele ibandla lama-Democrats ukhangelelwe ukukhuluma edolobheni le-Wilmington eDelaware. Nonkosikazi Kamala Harris amkhethe izolo ukuthi abe ngumsekeli wakhe i-running mate kulolu khetho. Unkosikazi Harris ngoyisifazana owakuqala onsundu njalo eLindia, i-Black South Asian American ukukhethwa ukuncintisa esikhundleni esifana nalesi. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zeBamako eMali zisithi umongameli Ibrahim Boubacar Keita walelo lizwe achiye umbuso lanxa umhlaba jikelele usungenele ukuxazulula lolu daba.
Kube lokuphoselana aqatha edalela eParliament la kweLebotswana ngomvulo phezukodaba lweZimbabwe, lapho abamabandla aphikisayo besole ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party PTP ngokuthula eliwenzayo lingakhulumi phezuke zehlakalo zeZimbabwe zokwephulwa kwamalungelo abantu. Intatheli izindaba yeStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweLebotswana.
Umkhokheli wamabandla aphikisayo edale leparlamente yakwele Botswana, umnumzana Dumelang Salishando, uvuse uthuli ngomvulo ngemva kokuchothoza ibandla elibusayo leBotswana Democratic Party, EPDP, ngokuthula phezu kodaba lweZimbabwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa etheswa umlando wokuhluluza abantu mahlana kanye lokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. USalishando usole iPDP esithi yayangisa ngokwehluleka ukhipha ilizwi phezu kwesimo seZimbabwe.
We are appalled by the silence of our own government, which has decided to bury its head in the provincial.
Asicunulwa ukuthula kwaHulumende wethu ogqibele ikhanda lakhe echebechebeni ngokungakhulumi lutho. UHulumende weBotswana laye ulesandla kokwenzakalayo.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwane beBotswana lamanye amazwe, unkosikazi Unity Dau, utshele uSalishando ukuthi kule ndlela indaba ezifana lalezi eziphathwa ngayo. Kodwa uSalishando kazange akuvume esithi bandla le-African National Congress, ANC, kwele-South Africa selakhipha mgceke ilizwi phezu kwalolu daba. Umsekeli kamphathi ntambo kweleBotswana umzana Slamba Tshogwane uthi uhulumende wakhe angeke aphonge ukuchothoza elinye ibandla elibusayo, ikakhulu lililunga lomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa, oweSADC.
Ape hare achusa are ridi tsala li Zimbabwe. Totana abata go risk rana le botsala le mahatsamang.
Nxa esethesa umlando esithi singabangani le Zimbabwe, obengafuni yini uba sibe ngabangani lamanye amazwe. Phela kusasa iZimbabwe, kusasa iSouth Africa. Ngakho ngiyabuza ukuthi ebengafuni sibe labangani yini, ikakhulu lamazwe aweSADC.
Hi, in special amo SADC.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe kweleBotswana ezifana lomnzana Isaias Banda zithi kuhle ukuthi udaba lwekhaya lukhulunywe emazweni angomakhelwane.
Ya, lokhu sokutshengiseleyo sobala ukuthi lolwasi lodaba oluncinyane. Njalo sesikhangelele ukuthi amazwe angomakhelwane angenele edabeni lweZimbabwe ukuhlala phansi begoqe izandla bebukele isikhathi sakhona mbona ngani sesedlule.
Wayengumongameli wakweleBotswana umnzana Ian Khama Seretsekhama nguye waphumela egcekeni esola umbuso kamongameli Mnangagwa, njalo esithi uyazisola ngokuyangenela ukugcotshwa kwakhe ngemva kokuhluthuna kombuso kumuyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Kodwa uhulumende weBotswana umangele ukuthi akasoze angenele kwezomdeni weZimbabwe kuzasetshenziswa indlela zenhlanganiso ezinjenge-SADC, African Union lezinye, njengalokho kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukuthumela iqula lakhe njengomgcini sihlalo African Union. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, umncintiswano womdlalo wenguqu owe-UEFA Champions League ungena esigabeni sama-quarter finals namhlanje, lapho okungqilana khona iqembu le-Atalanta lele Paris Saint-Germain. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sekusena amaqembu ayithoba mnembili kumncintiswano we-UEFA Champions League, njalo wonke la maqembu azadlalela imidlalo yawo edolobheni laseLisbon eliselizweni lasePortugal kusukela namhla ntambama, lapho iqembu le-Atalanta elase-Italy yelizadibana khona lele Paris Saint-Germain elase-France enkundleni Estadio Daluz. Le nkundla ndawonye le Estadio Jose Alvalade yizo okuzadlalelwa kuzo, kusithi ye-Estadio Daluz yiyo okuzadlalelwa kuyo umdlalo wokugcina lapho kuzagcotshwa khona intshantshu. Intatheli zindaba yezemidlalo Shimkokwerira uthi akwaziwa ukuzawela khona induku xa kunxaku ngemva kwemidlalo ye-quarter final ngoba kuxekwe intshantshu zomdlalo wenguqu.
Ama-quarter finals e-UEFA Champions League lonyaka kukhanya kunzima sibili, singakhayela iqembu le-Atalanta idlala le-Paris Saint Germain. Kuzaba lo munzima kodwa i-Paris Saint Germain ngisikhayela abadlali abalayo ingaphumelela, kanti RB Leipzig izadlala leqembu le-Atletico Madrid. Iqembu le-Atletico Madrid sikhumbule ukuthi yilo phela elakhipha intshantshu i-Liverpool. I-Barcelona ikhayela le-Bayern Munich ngumdlalo omkhulu sibili, ukuthi hayi lapha akwazi ukuyowela ngaphi ngoba kunzima sibili kulezo zonke ezimbili. Kukanti iManchester City izadlala leqembu leLyon, lawo unzima. Singagala iqembu leManchester City likhiphe iqembu elikhulu eReal Madrid, kukanti eleLyon lalo lena lisakukhipha iJuventus. So kukhanya kuzaba nzima kuma-quarter finals, akwaziwa ukuthi ungawela ngaphi, akukho lula lonyaka.
Imidlalo yesigaba se-quarter final iqala namhla isiyaphela mhla zilitshumi lanhlanu, kuthi e-semifinal izadlalwa mhla zilitshumi lathoba munembili lamhla zilitshumi lathoba munemunye. Umdlalo we-final wona uzadlalwa mhla zingamachumi amabili lantathu kuyona le inyanga kaNcobakazi. I-final yalonyaka yomncintiswano we-UEFA Champions League bekumele idlalelwe edolobheni le-Istanbul eliselizweni laseTurkey, kodwa lelo lungelo laseliphiwa idolobho le-Lisbon ngoba lile nkundla ezimbili ezenelisa ukugcina amaqembu ayithoba mnembili. I-final yomncintiswano ozalandela yiyo esizadlalelwa edolobheni lase-Istanbul ngomnyaka ozayo. Okolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, imidlalo ye-Absa Premier Soccer League iqhubekela phambili namhla ntambama, lapho iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ele-Kaizer Chiefs elizanqikelana lele Bidvest Wits ngase-Orlando Stadium. Ebese kule nyanga ezine limidlalo yeligi yamiswa khonale kwele South Africa ngemva kokuqhamuka lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Phansi kohlelo lokumelana lesisebenzi yabalwa becatsha olwe Terrorist Financing Targeting Center, TFTC, uhulumende weMelika esebenzelana labangani bakhe bamazwe aweGulf wenelise ukuqinisa impi yokulwisana labenhlanganiso zabalwa becatsha, ama-terrorist organizations, emhlubuleni owe-Middle East lasemhlabeni jikelele. Amazwe abamisana lele Melika kulolu hlelo abalisa ele Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye le United Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la ayisikhombisa ayabelana ulwazi oluqhakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela. Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lwe-TFTC ngomnyaka ka-2017. Amazwe la asisebenze ndawonye kumahlandla amahlanu belwisana labalwa becatsha ama-terrorists angamachumi ayisithupha 60 lenhlanganiso lamaqembu abo emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele, agoqela abamaqembu anjengabo ISIS, Al-Qaeda, Lebanese Hezbollah kanye lama-Taliban. Kusikhatshana esisanda ukwedlula, abe-TFTC bethule umbiko wezijeziso eziqondiswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecwatshwa aweqembu le-ISIS emizameni yokuvimba leli qembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele. Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu akwele Syria athi Al-Haram Exchange, Tawassul Company, Al-Khalidi Exchange kanye lokusetshenziswa ukuhambisa izimali ze-ISIS emhlabeni jikelele u-Abdul Rahman al-Hussein al-Ahmad al-Rawi kanye lomqondisi wenhlanganiso e-Nijat Social Welfare Organization yakwele Afghanistan u-Sayyid Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu abaphansi kwezijeziso lezi nxa impahla yabo loba izimali zabo zingatholakala bahle bavinjwe ukufinyelela. Amabhanga bengathola lolu lwazi baxwayisa ukuba bazise iwofisi ye-Office of Foreign Assets Control, OFAC. Isiqondiso ze-OFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalaba bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho eleMelika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi ihle ithathwe impahla lenotho yonke yalowo muntu. Iofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphansi kwezijeziso. Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika u-Treasury Secretary Stephen Mew uchazise kabanzi ngabakwenzayo phansi kohlelo lwe-TFTC oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yama-terrorists emhlabeni jikelele. Uphinde wathi uhlelo lolu soluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kweleMelika lamazwe aphansi kwalolu hlelo. Unobhala wezobudlelwano beMelika lamazwe omhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo yena uthi uhlelo lwe-Terrorist Financing Targeting Center lukhona ukuxwayisa ama-terrorists labasekelayo ukuthi bachiya nelalumkhuba ngoba bezabanjwa bejeziswe. Lawo ngamazwi kahulumende weMelika, liwabalelwa yimi uMikeobe weStudio 7.
Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singekehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba uHopo Chingono ukhangele lokupha ubufakazi besimo samajele kusasa edaleli kamantshi eHarare kodwa kungavunyelwa intatheli zindaba. Imuli yakochuma edabuka eBinga isicele umphakathi lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphathise ngemali yokuthwala izidumbu ezine zamalungu emulile abhubhe isikhathi sinye eGoli. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.